ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami linkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyabonga njalo ukuamukelwa kulolu hlelo
usiphatheleni lamhlanje
bengifuna sikhangele umbhalo kaLuke chapter 18 verse 31 sithi lona ilizwi lenkosi uJesu wadonsela abalitshumi lambili eceleni wabatshela wathi sesisiya eJerusalem lapho konke okulotshiweyo ngabaprofethi ngendodana yomuntu kuzagcwaliseka ngakho-ke bengifuna sikhangele uhambo lukaJesu lapho esesiya eJerusalem lapho ayelanda khona ukuyabethelwa lapho ayelanda khona ukuyadubeka lapho ayelanda khona ukuyahlambaswa lapho uJesu owahamba esiya kuba imvana kaNkulunkulu eyafela izono zethu zonke bemfuthi unanzelele ukuthi mlaleli wami ubizo lukaNkulunkulu aluzifeli ngenxa yokuthi uJesu lapha ubabizela ukuthi ayekufa wayebabizela esigabeni sokuthi ngani usehlulekile ngani usenqotshiwe nxa wathelenga laphana esiphambanweni ekhafulelwe elo mchele owameva edatshulelwe wathathelwa iy'mpahla zakhe kwakungani isitha sesinqobile kodwa kwakulubizo lwakhe uJesu lapho isitha esibona ngani sesinqotshiwe khona uNkulunkulu yena uyabebona ukunqoba kwethu nokunqoba kwentando yakhe ngakho ngifuna sinanzelele ukuthi ubizo lukaNkulunkulu olungaphezu kwempilo yakho langaphezu kwempilo zabanye abantu ngesikhathi esiningi abanye abantu abasoze bazwisise ukuthi wenzelani lokhu okwenzayo ikanti kuyabe kulubizo lukaNkulunkulu into ekhuthazayo ukuthi uJesu elenge esiphambanweni kwakungani unqotshiwe kodwa thina sonke siyakwazi ukuba waba lokunqoba okwaba ngokwethu sonke ngakho lawe kunjalo empilweni yakho kule minye imimo okumbisimo ongena kiso okokuthi nxa omunye umuntu ekhangele iyabe cabanga ukuthi hhayi umuntu lo sokuphelile okwakhe kanti ngenxa yokuthi wena ungaphakathi kwenjongo kaNkulunkulu uyabe uhamba phakathi kohambo lokunqoba lapho-ke bengacabangeli babona ngelanga lesithathu usuvukile waphuma ethuneni phakathi kwesimo ebesinzima ngifuna ukukhuthaza namhlanje ukuthi abanengxeshabo zesithi nxa sokunje sengibethelwe esiphambanweni yonke into isiphelile kanti hhatshi izinto zikaNkulunkulu lobizo lwakhe aluzifihleki kwezinye isikhathi emuntwini wonke ngoba uNkulunkulu wenza izinto eziba opposite lezinto zemhlabeni lapho umhlaba ucabanga ukuthi umuntu usehlulekile uNkulunkulu yena yikho lapho aqalisa khona ukusebenza ekusesigabeni sokuthi unqobe manje akukwazi ukuthwela namhlanje empilweni yakho kungabe kumbe kulomkhuhlane kungabe kumbe kusemshadweni wakho kungabe kumbe kungumsebenzi wakho kungabe kumbe kuyizinto zemali ezinotho kungabe kumbe kuyilalabo umuntu esithi kambe mina ngizayenza nini ngizathola nini umshado sokwehlule kodwa ngifuna ukukhuthaza namhlanje ukuthi uNkulunkulu le njongo ngiyazi nginomunye umuntu othi uyahlala ezabele 40 years kayilo ngasatshati kanti uNkulunkulu mlungisele umuntu wakhe abangahlangana kuphela sele 40 years ngake sesele 20 years kumbe le 25 kumbe le 30 engxenye bezahlangana lo muntu ongawusuye lo uNkulunkulu ambekele yena ngakho-ke ngifuna ukukhuthaza namhlanje ukuba ungabodangala injongo kaNkulunkulu izokufezeka empilweni yakho
kuyibhede mfundisi
asithandazeni baba ngegama likaJesu sithandazela wonke umuntu odangaleyo wonke umuntu ocabanga ukuthi engxe yonke into isiphelile bakhuthaze ngomoya oyingcwele bangezwi lakho kulabo abagulayo siyabathandazela baphilise ngegama likaJesu amen
lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo